kezuna zela zenta wanyesho yekuthi ukugana kwabantwana kukhulekela phambili okumele sizikhuphe ngakho yikuthi kubangelwa kuyikhonoko esithi siyakunandela yikuthi abantwana abane-hesibolisi sebehlala bebodwa betrekizi bebodwa benjalo kukhanya laba babe ngaphandle kwelisi kakhulu abazali babantu bezele izimane eziningi ezike zizukuthi babe ngegunya lokuthi benze loba kuyini abafisa ukuthi babenzaleyo mali njalo siyakunandela ukuthi sokuzokumemetheka kokuthwala kwabantwana kubangelwa yikho khona ukuthi sekulama-chaiete home abangelwa yikho khona ukuthi abantu abaningi sebehlala ku-diaspora so uhlupho lona lolo oluveleleyo insite kasilo hlupho olukhalisa namhlanje ama-kusi parties abe adume eminyakeni ekushiyeyo abesengantela kodwa kukhanya sesisungula futhi ngenxa yokuthi siyakunandela ukuthi iningi labantu bahlezi bayahamba bayabo-UK khona lokuthi ukuthi mhlawumbe sokubangelwa yikhona ukuthi abantwana sebesiba le mali abangayisebenzi abayikhishe ephilwayo lokugana nje abantwana kuyanda kuyaphambili khona ukuthi bazele abantenga nje sethi sazishiyela sebezibusa.
Uyatsho ukuthi ludala lolu daba kobulawayo baba Dube lungaqedwa njani pho?
Okukhona ukuthi imithetho kumele iqinise, isandla somthetho kumele siqine ebantwaneni. Wawukhuluma nje umongameli ukuthi uswazi sikhale ebantwana, kodwa uhlupho olukhona ukuthi kunzima phela ukuthi kukhuza umntwana ongaso wakho kathesi, kodwa bathi kunganqedayo ukuthi umphakathi ube yiwo ogcina labo bantwana abangagcinwanga ngabadali abangaphandle kwelizwe. Kodwa-ke esikukhuthazayo ukuthi izakhamizi sinanzelele omakhelwana bethu esihlala labo bona laba abangabantwana ngoba umhlambi wethu njengecommunity ukuthi sigcine abantwana esihlala kwezigabeni sibavikele kuzo zonke izigameko ezingabe zisenzakala emphakathini. Njalo lo mthetho lawo unanzelela ukuthi ezongu abantwana bevikelwa lanxa beganile kugcina kubangela ukuthi ekucineni sibe le-society mbe sibe lomphakathi ogcina izigane. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqhubekele phambili senze umsebenzi wawo njalo bawenze bawuphuthwe ma kumele bajezwe labo bantwana labajezi ukwenzela ukuthi sibavikele bona ngokwabo siphinde sivikele umphakathi.
Njengenhlanganiso yezakhamizi lilazo yini inhlelo zokuqondana le ndaba ezinje lodubo olufana lalolu?
Sijala ukukhuthaza ubukhokheli njalo siyaqhubeka sikhuthaza ubukhokheli bezigaba ukuthi sinanzelele kwazokwenzakala ezigabeni nxa kulokuthi esingakuboni kuhle sitshela amapholisa ngethemba ukuthi okwenze labo bantwana babanjwa izakhamizi ezisuke zareporta emapholiseni ukuthi kulesigameko esinje esenzakala endaweni ethize khonakhonake sikukhuthaza ukuthi sinanzelele izigaba ezihlala kizo kwenzela ukuthi zihlale zilokuphepha zilokuthula njalo singabona kungani kulento engahambi kuhle umthetho singasawufaka ezandleni ngoba abantu bagcina bebotshiwe kodwa bebaripota emapholiseni.